onke amavinkili avuma imali yezigi emakhaya aqongise impahla zonke ngokubana ikuqongisa kwabo kuhambelana lesilinganiso sezigi siqathaniswa ledola lemelika kumkambo omnyama engakutsho ukuthi zonke impahla ziqongisiwe ukuze zihambelane losekuyikho kumkambo omnyama engakutsho-ke nxa sikhangela impahla ezimqoka ngingatsho ukuthi izinto ezinjengabompuphu izinto ezinjengabothukela amasepa lokunye okuninginengi okugoqela amafutha lokunye okusetshenziswa ngabantu kumpilo yabo yansuku zonke kuqongile kakhulu lanxa kusele kunjalo ngedola lemelika kodwa kuqonge kakhulu ngemali yakuleli eziki abantu abayiyo abangani bayayisebenzisa emakhaya ngoba nenenga lisebenzi phela ukuthi lize lithole idola lemelika kungakho-ke basebenzisa yona izigi lebathe bayithola uyafumana njalo ukuthi ama-civil servants kuzona ezindawo ezisebenzi kahulumende zihola yona kakhulu izigi abantu abasebenza kuma-parastatals bahola yona izigi kungakho kulimazile kakhulu indlela abathenga ngayo singathi yi-purchasing power kube lomthelela omubi kakhulu ngoba yehlile ngenxa yokuswela amandla kwezigi okugcina sokubalimaza ekuthini bathole ngokufaneleyo impahla ezimqoka ezinjengokudla.